So we see card to send up a VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga kujonga khandemiriyo siphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Mbimbitho 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapho abavelela khona. But sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle ukuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11, 12 ebusuku.
Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo oyeminyaka yonke.
Wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe yi-registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota kumbe behlule ukuyabhalisa.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Namhla bekuqhutshwa imihlangano etshiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazane bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Lumhlangano wensuku ezimbili uqale namhla ngokubuthanisa izinduna ezingaba ngamakhulu ayisificaminwe mbili 800 ezivele emagumbini amanye elizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano lo namhlanje bebekhala ngokungaphathwa kuhle ngoba befike kobulawayo baswela indawo zokulala. Unduna Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree eBulilima ngomunye wabangene umhlangano wanamhlanje.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapho abavelela khona. But sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle ukuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11, 12 ebusuku.
Unduna Mchana Khumalo osuka eBubi, umsekeli kamongameli wedale lezinduna edale lephalamende ele-Chiefs Council, uchasisa ngenkinga ezibhekane lozulu ezigabeni.
Into eziningi yebo kambe bathi abaphathekanga, but ngibona zani okuningi ukuthi bathi ukuthi abaphathekanga, abantu babo abaphathekanga ezigabeni. Bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi izibhorane ziyasilela ikakhulu ngapha emathebeleni South, but izulu laba lishwanelanayo lana ngo-February amanzi azaba lishwana lo nyaka kuzafunakala izibhorane eziningi. Bakhuluma ngemigwaqo engasahambekiyo nezikolo ukuthi kwezindawo izikolo zikhashana kakhulu abantu balimahamba uma ngumude wesiye ezikolo.
Umlisa uDlodlo ongaphansi kukanduna uSigola uthe bayahlupheka uhulumende ngabafake labo ekuhlelweni kwezomnotho i-budget.
Siyabe siphiwa ama-allowances kungela salary. La maloni zasiwaye singawaphiwa. Ukuphila kwethu nje kungathi kuyantengantenga, akukhanyi kahle singama-traditional leaders. So sicela lathi uhulumende asikhozise nxa kusenziwa i-budget eyomnyaka akufaka lawo le traditional imali ye traditional kubathi kwazakala ukuthi le lokusebenza lama traditional leaders ngokwenza into ze tradition.
Umongameli we Chiefs Council uNduna Fortune Charumbira uqonisile ngesiphatho esihlangane lenkokheli zomdabu ethi bazalungisa zonke inhlupho abahlangane lazo. Inkokheli zomdabu zibalise inkinga eziningi abahlangana lazo abakhangelele ukuthi uhulumende azilunyisise ezibalisa iholo elingasathengi lutho, imota zokuhambisa, indlala, imigwaqo engasahambeki, udubo lwabembayo okungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngamakorokoza labazinika umhlaba okungekho emthethweni. Umhlangano lo wamalanga amabili ubikwa uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusasa ngolwesithathu, lapho lezi nkokheli ezikhangelele ukumethulela inhlupho abahlangana lazo ezigabeni. Umhlangano walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Firm Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa awele South Africa athi kulezigebengu ezihlasele imota yawo ngembobho edolobheni leLouis Trichardt duzane lomngcele weBeitbridge izolo. Sakhulula abasolwa baseZimbabwe abayisithupha ababotshelwe amacala agoqela awokugqekeza, awokuzama ukubulala kanye lokugcina izikhali ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe laba nguForward Shumba oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26, uShingirai Nyandome oleminyaka engamashumi amathathu lambili 32, uBrilliant Svanda oleminyaka engamashumi amabili lasithupha 26, uEric Stole oleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu 35, uMoses Zambara oleminyaka engamashumi amathathu lambili 32, kanye loAlex Nkomo oleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu 35. Amapolisa athi aphakathi kokudinga abantu labo njalo abalomkhondo wabo kumele bawatshayele ucingo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi okubangela ukuthi imitshina esetshenziswayo iswele umlilo. Embikweni owethulwe namhla, iZEC ithi imitshina esebenzisa amandla elanga layo icina ingasebenzi ngoba kulamayezi emkhathini kulezi nsuku alisithayo. Kodwa ikomishini le ithi lanxa kunjalo izimisele ukubhalisa wonke umuntu olelungelo lokuvota kuhlelo olusaqhubekayo ole mobile voter registration exercise. Kusenjalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ikhuthaza ukuthi kube lomthetho ozavumela ukuthi abathatha izithupha bahle babhaliswe njengabalelungelo lokuvota kwenzela ukwenqabela ingxaki ezingaqhamuka nxa sebefuna ukubhalisa kusasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kusiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Thembelani Dube, yena otshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi balokhe bekhuthaza abantu ukuthi babhalise.
So esikukhankasela kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ikuthi abantu abayisibakhetha ukuthi baye ephalamende bangafika ephalamende kababumbe umthetho ozakwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota bebehlule ukuyabhalisa ukuvota. Kula amanye amazwe athuthukile akwenza khona ukuthi automatically ngoba information yani yabe ifanani kakuhle ukukapture ukuthi lo usethethe isithupha automatically usesiba registered voter. Yikho ke sikukhankaselayo lokusinhlani.
Liyababona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa njalo kulenkuthazo yini abakhanya beyithola kunhlanganiswa ezizimele bayakwazi ukuthi bayingathi
ulwazi solufikile ebantwini njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki uhulumende ke uqhathile abantu abavela kuzingatsha ezijeneyo zikahulumende ukuthi babhodabhoda bagcwala iganga loo nto bathe chithisaka babhoda yonke indawo bekhuthaza ukuthi abantu bayibhalisa ngelanga elithile ikakhulu nqa kuyikuthi ilanga lakhona liseduzane yikho ahamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi hayi sisukumeni ngobuningi siyebhalisa so kuyibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayibhalisa ngobuningi njalo ke siyakunanzelela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba ayakukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini so siyakhuthaza ke abantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo nxa ungumuntu ulalele kathesi hambe ebhalisa ukuvota ukuthi uvota yalephi ibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethela usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani
kulo hlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo
themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona themba labantu boni laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha kwenzakala concurrent esingathi kwenzakala kanye kanye thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha so yikho ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyane ngoba asiyo ndawo eyodwa lapho okuthathwa khona kufanani lanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayeleyo kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kulabantu khona kukhanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khonapho okuthathwa khona kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa lazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp ngiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp le misakazo yamarediyo iyakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalise asisukumeni siyethatha izithupha asisukumeni siyebhalisa ukuvota
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Namhla bekuqhutshwa imhlangano etshiyeneyo emaceleni womhlangano omkhulu wabesifazana bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Limhlangano emncane igoqela ukuxoxisana ngodlame kwabesifazane emsebenzini ukusiza abesifazane abemaphandleni abafuna ukuphatheka kwezombusazwe leminye. Omunye ophatheka kulimhlangano nkosazana Sisithele Mazindlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa osebenza umsebenzi wokukanika izimota. Sizone xoxa le Studio 7 ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
Umsebenzi engiwenzayo ngokukhanda izimoto. Ngikhanda izinjini zemoto, ngikhanda izinjini zama-generator. Ngithanda ukukhuthaza abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo yesifazane ukuthi kabazame ukungena kule field.
Umsebenzi lo ukhangelelwa njengomsebenzi owabantu besilisa ngoba unzima. Kuyini okwakwenza wakhetha ukukanika izimoto? Njalo kuyini osowakho wahlangana lakho owakubona kusenza umsebenzi wakho ube nzima?
Le field ungeke ulale ungadlanga ngoba imoto ziqhubeka zihamba zisifa emgwaqweni. Ama-challenges engike ngaba nawo ekuqaleni ngiqala lo msebenzi bengithi mangibizwa kuma call out mangifika ku customer i-customer ifike ibheke emuva ibuza ukuthi hayibo uphi umuntu osebenza naye ngoba bebe expecte ukuthi mina ngiwusipanela boy engihamba nomakanika be umakanika oyindoda but with time I have proven myself i-challenge nje ekhona kule ukuthi you have to prove yourself ukuthi nawe you are capable njengalamanye amadoda asebenza umsebenzi ofana nalowo wakho eyinye i-challenge ekade ngisiba nayo ngisaqala abantu engisebenza nabo ukuthi mawuthatha isipanela or i-talk range yokuthi ubopha amabhawudo ubona umuntu esemile eceleni efuna ukukutotoza abuza ukuthi hayi ithi ngusize But with time, kumele uwazi ukuthi nawe you are capable as those men abasebenza lo msebenzi. Nawe uyakwazi ukuyenza lokho okwenziwa yilawa madoda.
Ekuholeni ke liyahola mholo ofanayo na labanye benu abesilisa lisenza umsebenzi ofanayo.
Enye ithi ama challenges engike ngaba nawe eyiyo enkulu okudlula zonke lezi umholo. Because mawufika ungumuntu wesifazane bacabanga ukuthi wena awusebenzi kakhulu kumele lomholo wakho ube phansi ungalingani lwamadoda. Leyo yiyo i-challenge engilwe nayo, ngilwe ngalwa ngaze ngayiwina. Okuthi okwamanje kulapho engisebenza khona siyalingana. I-call out ayidingi ukuthi le ngiyomfazi le ngiyendoda. Ende sokunabanye abesifazana abasejoyinile i-company le yokuthi sibe ngabo mechanic.
Kungaba lenkuthazo bani kubalaleli bethu kakhulu abasakhulayo abankazana abangabe besesabela khatshana kumbe bethandabuza kodwa befuna ukwenza umsebenzi onjengowakho wonalo.
Ngithanda ukunikhuthaza na elisakhulayo ukuthi maningawubalekeli umsebenzi lithi imisebenzi yamadoda. Okathesi kuhle ngoba sokunemishina eyenza izinto zibe lula, sokunemishina yokuphakamisa izinjini, sokunemishina yokukhulula amabhasi. So ngizama ukulikhuthaza bantu abangomama ukuthi maningabalekeli le msebenzi ngoba le msebenzi ungeke ulale ungadlanga.
Unkosazana Sisithele Mazindlovu ngomunye wabesifazana emhlanganweni we-CSW 67 sixoxela ecingweni ese-New York City khonapha eMelika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abakhokheli bele Melika, Australia leBrithani bamemezele uhlelo lwe-OK US ngomvulo loluhlelo ngolokupha ele Australia ama-submarine awevutho asebenzisa amandla e-nuclear. Ele China lisole kakhulu loluhlelo lisithi lungaphandle komthetho owenqabela ukwanda kwamandla e-nuclear. Abantu bebemelele ukuthatha izimali zabo ebhanga leSilicon Valley khonapha eMelika ngemva kokumemezela kwahulumende ukubana uzabona ukuthi imali zabo kazinyamalali. Ibhanga leli libike ukubana kalisela mali. Umongameli Biden ngomvulo uthe uzulu weleMelika makangethuki njalo amabhanga akulelo lizwe athembekile. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken izolo usukele eJoint Base Andrews eMaryland elubhekise kwele Ethiopia lele Niger. Osomabhizimisi bathi imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho kobulawayo eyafakwa yikhansili isebenzisana lenkampani ye-Tandy3 International isibabulele ibhizimusi ngoba uZulu esekhetha ukuyathenga kwezinye indawo. Abaphila ngokuthengisa labo lokhu besanda eminyango yezitolo ezinkulu bethi isusa ukuthi ikhansili ibafaka lapha okungela bathengi khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka-2022 ikhansili yakobulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tandy3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakobulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa kuthi nxa imota ingahlawulwanga iyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamatshumi amathathu i-$132 ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
kula ma businesses anjengama banks, ama business anjengama fast foods outlets, or ama business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ngakhangela indawo ezinjengabo Heffley's and i-traffic ayijwayele ukuba khona. Ayisekho ngoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama buildings. I-street ezinjenge 5th Street, u-12th Avenue, usiyafika ku-6th Avenue. Wawungatholi ishop ye-vacant. Kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola ama-shop athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asechayile amanye amabhizimisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi abongungena nje le moto edolobheni.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i city council lapho efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama street vendors kusuka kube ukuthi lapho okuku CBD khona kule movement kakhulu yabantu, kule traffic too much yabantu, so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama registered business ngoba sithi i customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona, and laphandle kuma street vendors uyathola ukuthi izinto zicheap okudlula phakathi ema shop.
Unkosikazi Helen Khumalo, usomabhizimusi kobulawayo, ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama parking fees la sesethula i-business, mina sesingirana i-restaurant. Abantu befika bazidlele kuhle bengajahanga, baphinde bafune ba-odele okunye phezulu. Kodwa khathesi abantu sebe-mindful ngesikhathi. Nxa ukudla kungangani vele sokuphuzile, igcina selixabana-ke le-customer ngoba umuntu abe segijima esekhangela ukuthi i-ticket like kanti vele li-expire isikhathi bani. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona le parking, lathi isifake isi-include nxa maybe kusenziwa izinqumo zona lezi ezama-prize zona lawo, lathi sibe involved kwenza ukuthi sibonisane ngoba khathesi ubulala lathi thina ngapha abantu bamabhizinisi.
Indawo zokuthengisela ezafakwa ngu-council zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe ababumba isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini, 67% sabantu abaselizweni sebephuma ngobuningi besiyadinga amadlelo lempilo engcono kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi nguye okumele akhe ilizwe. UTobias Mdzingwa uyalandisa eseHarare.
Nika inobakwa nebene bani
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isenziwa nguMongameli Mnangagwa kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Robitsa Matonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela kobulawayo ngomunye wabalomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nga ngapiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha ezimu ngiyahamba cause kanye lapha ezimu mina manga ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200 angikwanisi even ukuzuza loan ukuthi ngikwanisi ukuthenga indlu ngikwanisi ukuthenga imota but in other countries uma nga you are well learned like that bayakunika ama loan. So there is no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country thina singala ama opportunities ona lawo.
Kodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland and West uphambana lalo umqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma out of Zimbabwe. Yeye ngithatha ithuba lakhona ngoba nambona ulila mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula amabhizinisi, even ukuhasla nje. Uyakwanisa ukuhasla lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bhekimpilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu kusukela izweni bengasikuthanda sisuswe ngumumo so sizama ukuthi sidinge impilo engcono siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa siqhathanisa lapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya abasithandi lapha esikhona. Nxa sifika lapho basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa ke ngenxa yokuthi siyalwazi uduwo esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi sikhonapho.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi umguza lakoBulawayo unkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumeze ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantwabalo awagcwaliseki ngoba akula imisebenzi akulenzizindlela ezingayenza abantu abasha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abasha lokhu kule mpumela embi kakhulu kwilizwe leZimbabwe ngoba sibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza ke futhi ilizwe siyaliyakha sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima beliwize lapha nalaphana kube yibo esabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is no more in a global
laba abaphumayo balimeda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolongiwe njalo belolwazi olwaphezulu ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincike izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba okuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuzatshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakolishini amayunivesithi lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota oluqhutshwa ngabe ZEC olwe Mobile Voter Registration Blitz. Sengehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi ezeITF kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane le ngxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi owenu uGaino Saidi ngiseWashington DC, ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.